So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mpalakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo kwele Zimbabwe.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyana okukhulunywa yi-World Health Organization. Sihlale silamamaski.
Bakhalela umdeni wentatheli zindaba uFoster Dongozi obhubhe izolo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year.
Bajanile abantu abaningi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakatsha besiye emakhaya.
Umongameli Donald Trump lokhu ezama ukuguqula impumela yokhetho lwemelika.
Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Zidanile intatheli zindaba abameli bakahulumende izihlobo labangani ngokubhubha kukaFoster Dongozi obeyintatheli zindaba esebenza kahle labanye bakhe kunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lezinye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDongozi wake wasebenza eChronicle Daily News leStudio 7 uchazwe ngabaningi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe. Umphathintambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko lokusakazwa kwayo, uNkosikazi Monica Mchangwa, utshele akade besesililweni sikaDongozi eHarare namhla ukuthi umuyi ube ngumuntu olunge kakhulu.
A very big loss. I mean, he was a wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
UNkosikazi Vivian Marara Jangaja okunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi ilizwe lilahlekelwe.
Thina sasihlala laye kuma meeting achiyeneyo and into eyodwa engiyimkhumbula ngayo ukuthi wayefuna ukuthi i-safety and security of ama journalists eZimbabwe ibe guaranteed, ama journalists ahlonitshwe. Kwesinye isikhathi siyabona futhi ukuthi wayekhuluma kakhulu ngendaba zama-working conditions ezama-journalist ukuthi kumele bebhadalwe izimali ezenza ukuthi beyenze umsebenzi wabo ngendlela enhle. So njenge-media industry silahlekelwe, not only njenge-media industry yaseZimbabwe but i-media industry mhlaba wonke, ngoba siyabona ukuthi even kwezinye indawo waye lama-positions achiyeneyo aelawo either regionally or internationally.
Umnumzana Liberty Mkhululi Luphahla owe Radio Zimbabwe ulombono ofanayo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year. Ngithi thina intatheli angani umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Foster was a human being. Kuzoba nzima ukuthola umuntu ofana noBra Foster emsebenzini wethu lo wentatheli. AwuFoster bemazi umuntu. Foster was so passionate about disability to an extent ukuthi he wanted even izuj itself to be occupied by abantu abadisabled. Ngikhuluma nge-executive yakhona.
Kusalungiswa amaphepha okungcwaba uDongozi obesebenzela eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ubhubhe abantu abane izolo eZimbabwe wathi abedlula ikhulu 112 bahlolwe batholakala belegciwane lomkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 12,656 asebehlolwe elizweni batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,259 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abangamatshumi amathathu lamatshumi amathathu 330. Ulomqeqeshi wekolleji leJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic eGwanda osebulewe yi-COVID-19 kuthi omunye njalo ulaliswe esibhedlela seGwanda. Lokhu sokukhuphile inani lalabo asebebulewe yilomkhuhlane laya kwabalitshumi esabelweni seBantabeleni South. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Umgcini sihlalo wekomiti elwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ekolitshini le-Joshua Qabuwo Nkomo Polytechnic, Mnumzana Titha Kunda Hobe ubike ukuthi unkosikazi Vonaithi Giya obhubhe ngomvulo kuleviki kutholakala ukuthi uthetho ligciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolisiswa kwembangela yokufa kwakhe. Encwadini ebhalela abaqeqeshi labafundi baleli kolitshi, uhobe uveze ukuthi omunye njalo wabaqeqeshi kuleli kolitshi unkosikazi Flora Joe ulaliswe esibhedlela esikhulu seGwanda ngemva kokutholakala elegciwane le-coronavirus. Kungakho uthi abasondelane lababili laba kuzamele babhalise amabizo abo ekolitshini. Omunye wabafundi ongathandanga uqanjwa ngebizo lakhe uthi basengozini ngaleli gciwane.
Ama-students sisengozini yokuba si-COVID-19 positive. Silovalo njalo olokuthi sisangama ukuqhubeka ama-lectures ngo-January. As it is bekumele abanye beku-teaching practice but abasenelisanga ngendaba ze-COVID. Ebambelele into eziningi, so sesisebunzimeni njalo sikhangeleleni lamafees ukuthi besizitshela ukuthi unyaka uphela sesiya ku-teaching practice but siyabuyela futhi siyabhadala amafees.
Umnumzana Nkanyiso Ncube oyisakhamuzi eGwanda wethesa uzulu umlandu wakungalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane osewudala ukuqonga kwenani labantu abahlasele yilo mkhuhlane kulesi sabelo.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization, sihlale silama maski endaweni ezi-crowded njalo sizame yona lawo ma-social distancing. La yona leyi i-population migration yona leyo yiyo ngani i-problem. Njalo ngibonile futhi lapho kuthiwa isimuthethile and imitation yakhona Eastern Cape. So abantu abasuka khona le maXhoseni mayibabo.
NgoLwesithathu ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi kulo yedwa obulele igciwane le-coronavirus kulesi sabelo njalo kwaba lo yedwa otholakale lalo. Sebedlula enkulungwane eyodwa 1320 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kula bagulayo kwamanje abedlula amakhulu amathathu 351. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi obulawayo bakhala ngokuswelakala kwezimota zokubathwala ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. Abanye njalo bahlutshwa yikuswelakala kwezimota ezokuya emsebenzini okwenza ukuthi bahambe umango omude besiya emsebenzini. Lokhu kwenza ukuthi bephule iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elimemetheka okwethusayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze-lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba ebusuku. Iningi lisithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakatshayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe belinde izimota ezithwala abantu ezingekhoyo phinde likhefule ekhisimusi isiminyeminye. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thamsa Nqamoyo ngomunye wabakhala ngalolu dubo.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakatsha besiye emakhaya. So kodwa sikubonayo kathesi lapha isikho kumele kumele uhambe ngendlela yonaleyo ngoba udabula transport njengakathesi uzugonge uthola abantu. So bathola bemile kuma-qs bemelele uzugu.
Umqondisi we-Harbour Cook Trust Mzana Dumisani Nkomo uthi lolu daba lubhahe endaweni eziningi zeMandebeleni.
Emaphandleni kukhanya angani i-transport iyasilela njalo kwezinye indawo imfula igcwele kodwa sokungani kungcono kuleli viki kodwa vele isimo se-transport ikakhulu eMathebeleni sibi kakhulu.
Unkomo uqhubeke ethi ukuminyana okusemabhasini lezilindweni zamabhasi kuzamemethekisa COVID-19.
Kusenza COVID-19 le ibe wesi. Ingakho ke kuqakathekile ukubona uhulumende avumele ama private players ukuthi labo ba operate kodwa benenzelelo ukubana bayalandela ama procedures okuzivikela ku COVID-19.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube yena uthi lolu dubo lubangelwa yingamanga kuhle komnotho.
I-transport izabihlupa vele ngokuba umnotho kawumanga kahle nxa kungatholakala amafutha ezimoto njengalokho kusenzeka abantu behlala emalayinini kusho khona ukuthi izimoto zizabe zinilutshwane ezizakwazi ukuthi zithutha abantu.
Undwendwe ezilindweni zamabhasi ahlukeneyo abantu balinde izimoto zokubathwala zibasa endaweni ezehlukeneyo kodwa ziyasilela osokudale ukuba uZulu akhuthaze uhulumende ukuba avumele ezinye izimoto ezithwala abantu iCovid-19 ingakafiki ukuthi zivunyelwe ukubuyela emgwaqweni. Uhulumende yena ukhuthaze uZulu ukuba ahlale ndawonye enganyakazeli ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kweCovid-19. Kodwa uZulu uthi uhulumende kabatholise izimoto zokubathwala emadolobheni lemakhaya ngoba kunezimoto ezathengwa nguhulumende akula ngitsho le yodwa eyomuthi emandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo eleBotswana selifake imigoqo yokuthi akusahanjwa phakathi kwehola lesikhombisa ntambama kanye lelesine ekuseni kusukela namhla kuze kuyefika mhla zintathu kuzibandlela. Ilizwe leli lizama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ubike inyathela leli ngolwesithathu ntambama kumbiko okhitshwe kumabona kude kahulumende esithi isimo se-COVID-19 sesisibi kakhulu. Uthi ngakho ukufaka le mgoqo ekuhambeni kwabantu uqakathekile njengendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Government has taken a decision to impose a curfew from 7 p.m. to 4 a.m.
Ngithanda ukulazisa ukuthi uhulumende wami usethethe inyathela lokuthi kungahanjwa phakathi kwezikhathi zehola lesikhombisa ntambama kusiya kwelisine ekuseni kulinyathela lokuvikela isizwe. Inyathela leli lizaqala mhla ka-24 Mpalakazi kusiya ku-3 Zibandlela.
From the 24th December 2020 to the 3rd January 2021.
Inyathela leli liyamukelwe ngabeZimbabwe kweleBotswana noma nje besithi kuzaphazamisa inhlelo zabo ngesikhathi iningi lilungiselela ihambo esitheneyo ngekhefu lekhisimusi. Umnumzana Benjamin Spanda ohlala eHabroni uthi linyathela elihle uze kuvimbe ukumemetheka komkhuhlane.
Siphile ezikhathini ezinzima bakithi. Uma kungayekethiswa kukhangele kakhulu ama-conveniences abantu at the expense of i-safety singafa siphele isizwe esimnyama. Okwenziwe ngu-president weBotswana uMasisi mina ngikubona kuyinto enhle kakhulu. Abantu bafuna ukutravela kuyamele basuke kusene kakhulu.
Kukanti unkosikazi Nomsa Ndlovu ethekelele kweleBotswana ngekhefu lekhisimusi uthi imigoqo efakweyo izaphazamisa inhlelo zabo.
Umoya wethu suphansi thina silande holiday ngoba sifuna ukuphuma siye phandle, sifuna ukuya kumadina ntambama, abanye silandele ukubona abangani bethu. Isikhathi esiningi abangani abakho la bemini babhizi ngokunye. Then ntambama, how do you go around? Awusakwanisi. So kumele uhambe lala. Ngabe bayenze yaqhubeka kwatshayiswa ngo-9 siyazwisisa.
Amazwe amaningi ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa lawo abhekane lokuqonga kwenani labantu abatholakala beligciwane le-COVID-19. Osekukhathaze amazwe angumakhelwane ukugoqela iZimbabwe leBotswana uthi sokutholakale umhlobo obukhali womkhuhlane we-COVID-19 kwele-South Africa. Umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi amazwe avuse inkophe ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 amazweni afana le-South Africa kanye le-United Kingdom. Imngcele iyala ilokhe ivuliwe noma nje inani labantu elitholakala lomkhuhlane lo lokhe lisala liqonga. ELeBotswana selilabantu abaphose befike inkulungwane ezilithumi lambili 11,982 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lasishiyagalombili i-38 balahlekelwe ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi ukhetho olwenziwe ngolwezi lwebiwa libandla lamademokrats, ngakho ke kumele kudingwe igqwetha elibizwa ngokuthi yi-special counsel elizahlolisisa impumela yokhetho lolu. UTrump kukhanya efuna ukufaka esikhundleni lesi uSidney Powell, owaziwa ngokusekela imicabango engaqedakaliyo kwezombangazwe lezokhetho. UPowell lamanye amagqwetha akaTrump sebezame behluleka ukuguqula impumela yokhetho eWisconsin, Pennsylvania, Michigan leGeorgia, owanqoba uMnumzana Joseph Biden webandla lamademokrats. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa esithi kumele kudingwe ngendlela zonke umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Wenza loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo kwele Melika. Usanda kuphuma esikhundleni segqwetha elikhulu lelizwe eMelika, uMnumzana William Barr uthi akulesizathu sokuthi kudingwe umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Abadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala kwele Melika bathi uTrump kanya engafuni ukuthiya isikhundla sikamongameli loba enqotshwe nguBiden. UMnumzana Innocent Ndibali uwebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi uTrump kumele avume ukuthi wanqotshwa nguBiden.
UPresident Trump ngumuntu ongathembekanga, njalo ngumuntu okade esesikhundleni nje ukwenzela ukuthi yena lemuli yakhe esizakale. Ngumuntu ongahloniphi umthetho, ngumuntu ongahloniphi eminye imhlobo yabantu, ikakhulu ama-Africans, abantu abamnyama. Ngumuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections. UPresident Trump kufuze etshelwe ukuthi isikhathi sesiphelile. Kufuze evume ukuthi waluza, ngoba waluza. Wonke umuntu uyazi ukuthi uPresident Trump waluza.
Odabuka eZimbabwe njalo ohlala kule Melika, uMnumzana Busani Mbusontini uthi sokuseduze ukuthi uTrump asuke esikhundleni.
Siyabona ukuthi uattack ama-state anjengabo-Pennsylvania, mhlawumbe labo-Arizona, labo-Georgia, labo-Michigan, I believe, lapha aluza khona. Kodwa hhayi, ngokubona kwami mbona ngani isikhathi sesimdlulele, ngoba khesi imduli isimwele umakhona ziwonke. Khathesi nje hhayi yena useyedwa nje, mbona ngani akulanto azayenza, akulanto abazamvumela yona. Mbona ngani i-comrades izabala amavoti ngendlela abantu abavote ngayo ku-electoral college. Siyazi ukuthi vele ama-results asendose uBiden as u-president kusukela ngo-January 2021. So silindele ukuthi sibone ukuthi mhlaka 16 kuyakwenzakalani. Yebo, imisindo izaba khona ezenziwa nguTrump labantu bakhe khathesi nje esuke ezilandelayo. Kodwa laye ngiwabona kwenzayo into nje amaphadoni asayenza khanya ukuthi hayi umuntu osephadona ngoba umuntu osephuma. Laye uyakwazi ukuthi uyaphuma nje, lokho okuneginingi kwenzela nje ukuthi engathini. Kayisuye umuntu othi eseluzile khona ukuphuma esefaka umsila phakathi kwemlenze uzazama ukuthi aqonyule saqonyula kodwa uyaphuma.
Okwamanje uTrump ulisana labo kubandla lakhe leliphikisayo ngokubalwa kwamavoti ayenziwe yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela yi-Congress. Uzama ukukhuthaza abanye bakhe ukuthi balahle amavoti awezabelo acabangela ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ababona ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni ukuba uTrump asuke esikhundleni. Ulayidoku namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sikhulume ngokubhekane labesifazana ilizwe lonke lilungiselela ikhefu lekhisimusi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyisithiyani ngalombili 79 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Umongameli Donald Trump seyesule amacala abantu abaningi abagoqela abangani bakhe lalabo okucatshangelwa ukuthi bababizana lelizwe leRussia ukuba angene esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2016. Bagoqela uMnumzana Paul Manafort, uMnumzana Roger Stone, usebele wakhe uCharles Kushner ababulala abantu mahlayana kule Iraq labanye. abalwela amalungelo kaZulu bavuna ukukhululwe omunye wabo umnumzana Nicholas Opio obotshwe ngolwesibili kwele Nigeria. Bathi ubotshelwe ukulwela amalungelo kaZulu hatshi ukuthi wephula imithetho yokuthenga lokuthengiselana imali. Ngilithi umnyaka ka-2020 esesiwugqiba ubulukhulu kwezomnotho lakwezombusazwe njalo inguquko uhulumende athi useyethulile ibuvili bana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekele mhlanga we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Philip Gawule endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla le-MDC Alliance umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Ngasikhuluma Christmas Day. Angibona umehluko weChristmas lama days from 2019 efike lesi sikhathi. Ngibala wonke ama days ukuthi abantu kuke kwabangcono yini. Kube lokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini, akulanto enhle. Ngikhona lapha nje kathesi ngikobulawayo. Engibona lapha ngiyasibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport. Bangene ezitolo kulamalayini abantu abalamali asiwazi ukuthi konke lokhu ngayindlela omunye ubengitshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka i-$30 kwana luba kuthiwa i-$30.
Nibandla lakho le-MDC kunengi nebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Nxa sinanzelela ibandla le-MDC alayo kungaba le nto enhle kakhulu, ikhononi ngakhuphuka ngoba onemali kuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi, i-business yakhe, indlu yakhe lapho yakhe khona. So lithemba lokuthi uhulumende we-MDC Alliance osekelwa ngubaba u-Evukwetune Senchamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingatshintsha kakhulu, omunye lomunye engasebenza nesivumelane semali omele eyisebenzele ikakhulu ilizwe bakwe ungananzelela kumayiningi imali kakhulu kodwa imali konke ayiye ebantwini kugcwele i-corruption. Izinto ziba nzima kathesi basitshela ukuthi ama-dams ngabathengi, basitshela ngama-sanctions while ibaba ezizinto zibe wenzela ukuthi bakhone ukutsha kahle. So ngithi uhulumende lo okababa mnaka kwakhona even ukuqoda yakwenzela amakhampani avalile ama-mines akhona okusebenza kahle abasebenzi kabala lutho. Njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje kakula lutho olungcono. Ngizwe bekhuluma nge-bonus abantu abatholanga ama-bonus kunzima kakhulu.
Mnumzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Ngabantu abaphuphayo nje ukuba konke la kuyavunyelwa abantu abazipela zithandekile bekhuluma ngombuso wabo ngathi okuqala ngani ukuthi babe bafundile ku-America babo ade bebabawathweleyo bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda la bethi bathakhona. Bathi ufundani ithandekile i-MDC Alliance. Ungakhangeli ukuthi i-MDC Alliance izele ivele ngaphi, ivele okungekho emthethweni oqondileyo konke khonoko kwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi. I-corruption izalele kwe-Sarika ngabe bayavuma ukuthi ilizwe lelingele kushoke asikhangeleni phambili bangabe beraida on ama-sanctions bebecela ukuthi ama-sanctions abe khona bona ukuthi ilizwe lihlale lisebunzimeni. Kanti ikhorona le kade siphakathi kwayo ungakhangela phandekile arimen betsholotsho umnyaka lozo zokufana neminye iminyaka ngomumo wekorona ngoba abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo, umnyaka owestekileyo ngomumo wekorona. Ikorona kanyenziwanga i-ZANU PF. Ikorona yavela khona emakhiweni, emakhiweni kube-China lapho yavela khona ikorona. Ikorona umnyaka lo ibiselenhlelo zonke emuva ulutshwalo kwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumaka kuhle ibe namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lo nyaka izinto zonke ezibazaleni. Ukuthi alwasenze lokho izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga le mali kade vele singalayo kodwa kulutshwalo kwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo eZimbabwe uhulumende ye-ZANU PF nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke lokho kwenziwe izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona zikhona sizithandekile.
ugqibela uhlelo umnumzana Moyo.
Usinto lokuthi izani yenzeni uhulumende kamnaka uyenzeni bathatha ngecorona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikucatsha nangaba buza i-15 billion ingabi nangaba biza ubuza imali yecorona uMinister of Health Moyo ungabi wabotshwa imali ingabi ngizwa ubuhlungu ugawule ngayekhuluma esithi imigwaqo amadamu imigwaqo sikhulume ngayo ngamaphotholo ukuthi nxa unenhlanyelo ungahlanyela kuyavuka kumilile kwesabisa imoto zethu sezifila ukuhambeki mama sithandekile mina ngikumayining usitembo umnimisa omayini ubiziwe ukuthi ezefakaza ukuthi waye amamayini imigodi dilika abantu basile wayekela ukubuya wabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli i-corruption ekhona babotsha ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele.
Ngokwengxoxo phakathi kwamnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathafeni North endawonye lomgcini sihlalo weMathafeni South kubandla leMDC Alliance umnumzana Solani nje emnyama moyo bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusasa lusuku lwekhisimusi abanye abantu bathi bazakholisa lezihlobo labangane kube labanye njalo abathi luyafana nje lensuku zonke ake sizwe abanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp yethu.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Mina igama nguPaul Ndodana Ndlovu umfana wale eFlapuzi kokodla kwamahlaba ayithole kumoji yampondo kumavula kuvaliwe. Ngisithi linjani basakazi bomsakazi wodumo, ngisithi yepi 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 Christmas, ngilifisele Christmas omuhle basakazi bomsakazi wodumo njengoba sesiphetha nje unyaka. Mina ngokuhlala ngihlala lana eSouth Africa eGoli angikwazanga ukuhamba ekhaya ngenxa yemithetho ethile nje e-COVID-19 lokuba i-traffic e-border post inkulu kakhulu. Kodwa ngisithi ekhaya eFlapuzi wanezimishini mama labantwana bonke abasekhaya ndifisela ukhisimusi omuhle ludle kahle ukhisimusi silane emthandazweni silane kukho konke lakhona kokuncane sikuthumeleyo abanye akusaphumelela ngokufika ngezizathu ezithile njengoba nje sitsho nje ukuthi uhamba kwalonyaka kuba nzima kodwa hhayi sithi kuzolunga sithi lidle kahle sithi happy 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 Christmas Zimbabwe. Ngiyabonga basakazi bomsakazi wodumo igama uPhondo Ndodana Ndlovu umfana wali ngithi shelelelelele.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Mina igama lami nguAdolf Shaba. Ngithanda ukubonga umsebenzi omkhulu eliwenzile kulo nyaka obunzima kakhulu umnyaka wecorona obungelula kodwa likwazile ukuhlala lisiphi izindaba. Mina ngithanda ukuthi Merry Christmas ezihlobeni zami lapho kuzalwa khona umama ePlan 3 eDombodema. Kuzo zonke izihlobo, hhayi ngoba ngeke ngize baqaphe amagama, baningi kakhulu. Ngiphinde ngithi Merry Christmas lapho ekhaya kithile eMberengwa komataruse lapho uzalwa koShaba lapho engizalwa khona. Ngithi Merry Christmas kuzo zonke izihlobo zami lakho njalo ke ziqambe wonke ngamagama ngoba yeyi ingazibizela izitha ngokuthi abanye zoqamba abanye ngithiya abanye. Siyabonga kakhulu, sibonga ngokusiphatha kwenu okuhle.
Merry Christmas, Merry Christmas.
Emsakazweni linjani, igama lami ngumsometshisa mlilo ngobulawayo Nkunumani. Ngithanda ukuthi Christmas enhle kumama onzalayo laphana eChabalala usitshengisiwe moyo ingakhohlwa unkosikazi wami lo mfana wami ngimthanda kakhulu uvusiswa mlilo ngithi Christmas enhle mfana wami ngiyakuthanda. Ngiyeqe khona le ngiyeGoli lapho kulabo dadewethu abathi usoneni mlilo kanye losteni awangiyalithanda abodadewethu khisimusenhle kini ingakhohlwa abafana bami abathi upilot uThemba unqoli mkani lonke ngiyalithanda abafana bami ingakhohlwa njalo abangani bami bonke abangaziyo ikakhulu abalandeli beBhoso. Ngithi ngomnyaka ozayo kumele siyithathe inkezo noma kanjani. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001 202 0800 465 0318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho wekhisimusi khona manje ubingelela izihlobo nabangane. Singakehlukana izihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo eZimbabwe. Bakhalela umndeni wentethelo zindaba uVusa Dongozi obhubhe izolo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalekisayo ngoGibbs Dube ngisithi libe lekhisimusi enhle.